soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sivonge ujonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 14 Mhlolanja 2023 ngugeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje, abomanyano
we-United kakhulu uza vala inhlanganiso ezizimeleyo kuvala imisebenzi, kuvala ukudla, kuvala intuthuko. Inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko, zivikela amalungelo abantu, zivikela isisekelo sombuso.
Abamanyano we-United Nations vethule umbiko namhla okhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi intambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizinisi ngemfanelo kungela nkohlakalo phakathi. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lamakilowatts, 100 kilowatts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi yezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kumanyano we-United Nations zethule umbiko namhla zikhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo, ngoba zisithi lo kuzaba ngumthetho oyephula amalungelo kaZulu njalo ozabangela ukuthi uhulumende avale ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Ibhili leli selapasiswa ngamadala ePhalamende omabili njalo selimelele ukusayinwa nguMnangagwa. Ingcwethi ze-United Nations lezi zithi njalo umthetho lo uthathela inhlanganiso ezichothoza uhulumende ilungelo lokukhuluma zikhululekile, kanti njalo awuhambelani lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo zithi uMnangagwa akumelanga awusayine. Zengeze zathi zizimisele ukusebenza leZimbabwe ukuthi ulolongwe lumthetho ukuze uhloniphe amalungelo andubana usayinwe. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Liqiniso elikhulu kakhulu elithiwo i-United Nations. Bakhuluma lokho kudala sikukhuluma thina abaseZimbabwe ukuthi lo mthetho bafuna ukuwufaka mubi kakhulu, uzavala inhlanganiso ezizimeleyo, kuvala imisebenzi, kuvala ukudla, kuvala intuthuko. Inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko, zivikela amalungelo abantu, zivikela isisekelo sombuso, zenza ilizwe libe ilizwe elihlezi kahle. Nxa zingasekho kuyabe sekuphelile ngelizwe. Sikubona umhlaba wonke jikelele lapho kungela nhlanganiso ezizimele ezikhululekileyo khona, akula nkululeko, akula ntuthuko, abantu bahlezi phakathi kobuyanga. Ngakho ke lokho kusho i-United Nations, bakhuluma lokho esivele sikutsho njalo esidala sikutsho ukuthi lo mthetho kawungasayinwa ngoba mubi kakhulu.
Umongameli Mnangagwa siyabona ukuthi uselamalanga wayiphiwa libhili kodwa lokho engakayisayini. Singabona yini mhlawumbe elalela inkuthazo yengcwethi ze-United Nations lezi esekela ukuyisayina libhili ukuze ibe ngumthetho?
Akekho loyedwa abamlalelayo, ayikho leyodwa inhlanganiso abayilalelayo. Lanxa ungabavezela kanjani ukuthi kuzaletha ubuyanga, kulethe izinsizi ebantwini, kulethe ukuswelakala kwamalungelo lazo zonke izinto eziqakathekile elizweni, asoze balalele. Into abayilalelayo yile engaletha ukuthi mhlawumbe balahlekelwe ngamandla, yikho abakwesabayo. Besaba ukulahlekelwa ngamandla, hayi ukuthi abantu babe ngabayanga, balahlekelwe imisebenzi, bahlupheke. Lokho babusevela iminyaka yonke lengu-42 kuyikho abakuhambisa phambili. Iba baletha ubuyanga, iba baletha izinsizi esilazo. Ngakho ke lo mthetho uyabusiza nje ukuzoncedisa lokho akade bekwenza vele 42 years. Ngakho ke angiboni ukuthi bazayilalela i-United Nations nje, kodwa okuqhakathekileyo ukuthi wonke umuntu abaseZimbabwe lomhlaba wonke baqhubeke befuqa ukuthi lo mthetho kawungabi khona. Lamalungelo abantu nje wonke jikelele kungakhathalekile ukuthi basenhlanganisweni ezizimeleyo kumbe abekho kuzo ahlonishwe, yiyo indlela okufanele ukuthi kwenziwe ngayo. Basengawusayina sengangawusayina umthetho, sisezabona ngakho ngaleso sikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi akabuyeli muva kudaba lwalumthetho lanxa usolwa ngabaningi ngoba ujonge ukwenqabela ukuganga athi kwenziwe ngezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi ntambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizinisi ngemfanelo kungelankohlakalo phakathi. Mnangagwa uthe uhulumende wakhe akasoze amela ukusetshenziswa kwendlela ezingaqondanga okugoqela ukuqamba amabizo abantu abaphezulu lapho abantu bedinga ibhizinisi. Ngakho ke inkampani lenkokheli yazo kufanele bebe ngabantu abahlezi beqaphele. Asizweni ekhuluma emhlanganweni wedale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet namhla.
An orthodox means and many problems to get access or resources will never be tolerated. As such, all patriotic institutions and office bearers must remain vigilant and always act in interest of the people and the country as well. The law must take this course to entrench transparency and accountability necessary for building a healthy, reflective trend.
Sixoxe nomnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezomnotho ngalolu daba.
Ya umnumzana umongameli welizwe uEmerson Mnangagwa ukhulume into enhle kakhulu ukuthi nxa osebhizinisi bengenalo eZimbabwe kumbe abakhona abafanelanga babe ngabantu abangabantu abenkuhlakalo. Aleli liqiniso, kodwa phela into yokuthi lo nyaka ngumnyaka wokhetho. Nxa kulokhetho uPresident Mnangagwa uvame ukukhuluma izinto ezinhle, kulemvelo yokuthi imisebenzi eyenziwa ngabangani bakhe osebhizinisi bakhe asebenza nabo ngabantu vele abayenza izinto ezilekhohlakalo phakathi, even ama-ministers yethu amabizi amaningi kakhulu. Ngakho nxa ekhuluma uthumayelela ubani, utshela ubani, ngoba yena emzini wakhe endlini yakhe uyazakala ukuthi kulenkohlakalo ezimabhizinisi. So ingaba ekhuluma into enhle, kodwa akutshengisi ukuthi yena uyenza into ayithumayelayo.
Ukuvakatha kukamongameli weBelarus esiza lapha eZimbabwe abwe lo hambo olwenziwa nguPresident Mnangagwa esiye Equatorial Guinea kulobudlelwano bani phakathi kwelizwe leZimbabwe lamazwana lawo mabili?
Ngingazidela umnumzana uLukashenko owenza lapha evele eBelarus uvele ngumuntu ongathandwa emhlabeni, singathi khona ngohulumende abalwizibuse abakhululekileyo ama-democratic states. Iyazakala engumuntu vele elokuthungamela ilizwe lakhe ngendlela ezingasozi ezikhohlakalayo. Akutho futhi nxa sizakuthiwa khona kulobungani phakathi kwakhe leMnangagwa, ukazi ukuthi uye ngale iPretoria Guinea. Umongameli wakhona wangena esikhundleni ngo-1979, ngisethe ngumntwana lanamhla lekhe khona. Yikho-ke singathi abangane bakhona labantu abakaMnangagwa, izenzo zabo, amabhizinisi abo, labangane babo labo bona labanophithini, kuyatshengisa vele ukuthi uMnangagwa into ayikhulumayo ukukhuluma nje ukwenzela ukuthi ezakale ngesikhathi sokhetho. Siyazi ukuthi omongameli abaningi ahambelana nabo, ngabe omongameli abalesihluku ababhithiza ilungelo labantu babo izibulali, hathi abantu beZimbabwe bangafanele bathatheke ngentshumayelo le engelamsebenzi, intshumayelo ukuthwalisa abantu amagapha abuzayo.
Okunye okukhathaza abantu bakhala ngokubana uMongameli Mnangagwa uhamba lo mntana wakhe uEmerson Junior nxa esiya kumabhizimusi wona la awelizwe. Kokule nkinga yini ukuthi uhamba lo mntana wakhe?
Into esifanele siyinanzelele kade ukuthi nxa upresident esenza umsebenzi welizwe umelele ilizwe ufanele akhiye okwemoli yakhe. Ihamba lo mnangagwa kodwa nxa usisendleleni sisenza umsebenzi welizwe nosithwalana labantu abakho sekutshengise ukuthi wena ilizwe lakhula ulithatha njengeinto yakho into yangini emsebenzini wethu. Umanaging director nxa esiya kuconference ngahambi le mntanakhe, uheadmaster nxa esiya esikolo wahambi le mntanakhe, kanti lo uhambe ethwalana labantu ama yikho phela sekuzathiwa khona naye ekhuluma ngokuthi osobhizinisi bafanele babe ngabantu abaziphetheyo abalungileyo. Sekutshengise ukuthi yena yabe selungisela amabhizinisi akhe yena labantu abakhe labokhulatakhuleya i-abilekhe ohamba labo abantu nxa kuthiwa khona yi-business sifanele size kuthiwa khona umongameli we-CZI ukhona, umongameli we-ZNCC ukhona, umongameli we-Chamber of Mines ukhona, kanti indaba beyisala uhamba bona abazimele bodwa otakile labo-Emerson Junior. So kutshengisela ukuthi vele into ayishumayelayo ngamadlane kuphela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngocubungula ezomnotho esixoxelayo eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo obona ngezomvikela eMelika, umnumzana Lloyd Austin, ubike ukuba iqembu ele-Ukraine Defense Contact Group lithembisa ukusekela ele-Ukraine ize iphele impi yokuhlaselwa ngele-Russia, loba lokhu kungaze kuthathe isikhathi eside. Unobhala jikelele we-NATO uJens Stoltenberg laye uqonqosele ngokuqakatheka kokuphiwa kwele Ukraine usizo lwezikhali empini yokuhlaselwa ngele Russia. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama-generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lama-kilowatts, 100 kilowatts. Isiqondiso esitsha esifuna ukwethulwa ngabezera sisolwa ngosomabhizimusi kanye labahlaziya ezomnotho welizwe besithi uhulumende usezama ngandlela zonke ukuthatha imali kuzulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezamandla kagetsi olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhiphe umbiko izolo ochaza ukuba ukubhaliswa kwamajenereta asebenzisa amandla alikhulu, i-100 kilowatts, kusiya phezulu akulambadalo. Injongo yalokhu besithi indlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungelagetsi, loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. Amabhizimusi amaningi elizweni asesebenzisa amajenereta nxa kungelamagetsi. Osomabhizimusi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngalolu hlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. Umnumzana lakhe indlela usomabhizimusi okobulawayo ngomunye wabo lomqondo munye.
Kujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhadalwa, kubhaliswa lapho kungela mbadalo, kodwa ngokuya kwesikhathi kuzagcina kubhadaliswa ukuthi vele nxa ingena elizweni ihle ibhadale lokho, ihle ibhadale for i-licensing, okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini wonke ngoba umandla kagetsi ayadingakala. Njalo abantu lapha bazama ukuthi beziphathise njengoba yona izera lamanye ama-individuals lezesa benganiki amandla kagetsi aneleyo ukuthi amabhizinisi asebenze. Lokhu sizakubona kuyinto ezaqhubekela phambili igcine abantu sebebhadaliswa.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology iNUST uthi injongo ingabe iqondile kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.
Udubo esibalale kubana njengelizwe ngokudinga ezinye indlela zola njalo ezigoqela ke ama-generator. Nxa sokusiba lo mgoqo phezu kokutholakala kwawo kumbe ukusetshenziswa kwama-generator, kuzabisela amabhizinisi emuva njalo alokwenza ehamba ebuya okuphazamisa inhlelo zamabhizinisi ekwenzeni impahla zabo. Ngakho ke ukufaka umgoqo ukubana bathi ilungile ukubana bayehlise esingakuthi air pollution, kodwa kwelinye icele kumele sinanzelele ukubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka njalo nje inkulumo ekhona nje emhlabeni jikelele.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.
Inkinga esilayo kakhulu yikuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afuna ukusala khona. Ungena emasithindi, ungena emabedroom, ungena emabhizinisini, ungena kuyo yonke indawo. Kanti ke lokho afana ukuthi akwenze okuyikho kuzaletha imisebenzi, kuletha inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Abachiyane lalezi zinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu, akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lo mthetho lepolicy izakwenza.
Okugcizelelwe unkosikazi Sibongile Bhebhe wakobulawayo othi akasiboni isizathu sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.
Uhulumende evele edinga nemizini yethu ngoba ngalindlela kusho ukuthi sizagcina sesithatha la malayisensi ngisho nawo ukuthi sisebenzise amakhandlela. Nxa kuyukuthi uvikele izisebenzi zakhe, kumele kube lezisebenzi ezifundileyo umsebenzi ngendlela sibili eqotho. Njalo futhi batsho ukuthi khona hayi sesihlangane lengozi ezingaka ezingaka okusenza sicine sesibona ukuthi khona abantu abasebenzisa ama-generator abanjani ngabawa-register, but okakathesi asikezwa lokuthi ingozi asebehlangane lazo zingaka ezibenza bathi abantu baba-register ama-generator abo.
Ngeviki ephelileyo umnumzana Gift Ndlovu owekampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company esemhlanganweni oqhutshwe eHarare wabosomabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic Business Outlook Symposium uchaze ukuba isilinganiso samanzi siyakhuphuka kancane edamu le-Kariba, ngokunjalo sebekhwezile amagetsi abawaphekayo afika kumakhulu amathathu lengxenye i-350 megawatts esuka kumakhulu amabili lengxenye i-250 megawatts. Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagetsi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula, lapho ukukhangelelwe ukupheka amagetsi angaba ngamakhulu ayisitshiyagalombili i-775 megawatts. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Nyakenye umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court wethule isinqumo sokuthi iminyaka esemthethweni evumela abasakhulayo ukuya emacansini yengezwe isuka kwelitshumi lesithupha isiya kwelitshumi lesitshiyangalombili. Kodwa abanye bathi isisekelo sombuso siqondisa ukuthi umntwana oyintombazana kumele abe leminyaka emingaki ukuze endiswe, hathi ukulawula ukuthi kumele aqalise ekusiva ngasiphi ukuya emacansini. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usipha lolu daba eseHarare.
Lanxa sisamukelwa ngabaningi isinqumo eseConcord ukuthi silondoloza ilungelo lamantombazana, abanye bathi lumthetho ulakho ukuphambanisa amantombazana ukuthi adinge usizo lokuvimba ukuzithwala emakilinika lezibhedlela engakhatshwanga ngabazali. Umnumzana Kholwani Ngwenya, ingcwethi kwezemithetho njalo eligqwetha, uchasisa kabanzi isinqumo seConstitutional Court lesi.
Ukuya emacansini yinto esiregulethwa ngumthetho. Xa uleminyaka engaphasi kwe-18 awenelisi ukuvuma ukuthi uye emacansini. kodwa ke ukuphiwa lokho okuncedisayo sina esikuthi ngama contraceptives lokhana akuba khona ngenxa yokuthi yabusikhangelele ukuthi abantwana laba vele sebekwenza beleminyaka yona leyo, so okungcono ukuthi bayiphiwe leyo mzamo yokubancedisa ukwenzela ukuthi imikhuhlane naleyo yabo HIV and AIDS labo siki labo gonorrhea ibe mlutshwane, ngoba bavele bona bayahamba emacansini lanxa bengakafiki ku-18.
Isakamuzi sakobulawayo okhethe ukubizwa ngokuthi nguMakhumalo uthe akasekeli umqondo wokuthi engaye lo mtyana wakhe oyintombazana ekilinika ukuyathola usizo lokuzivikela ukuzithwala engakahleli.
Mina ngombono wami umntwana ngumntwana, and i-exposure to sexual reproductive health services yini phela kusho ukuthi ngiyabe sengimlayela sengisithi sa ukuthi kahamba ekwenza njalo. Mina ngizaqhubeka ngithumayeza i-abstinence.
Unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumula East kobulawayo uthi yena ubona kungcono ukuncedisa abantwana ukuthola lolu sizo ukuze bangene kwezocansi bevikelekile.
Angacela uncedo lokuthi ngimncedise ngakho, ngiyamncedisa ngoba ungazuyala ukuthi umncedise vele sebesazi izinto eziningi. So ukuthi umncedise umbonise indlela kuhle kuhle ekumncediseni kwakho laphana, uyabuzama ukuthi umsondeze eduzane ubusumfundisa ezinye izinto ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Javier Ndlovu, owenhlanganiso esebenza labantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children, uthi isinqumo seConcord asisoze siphazamise abasakhulayo ukuthi bathole uncedo emakilinika, ngoba balakho ukuluzuza bengakhatshwa ngabazali.
Akula mntwana olelungelo lokuthi ebesenza ezocansi engaphansi kweminyaka elithumi lesitshiyagalombili. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umntwana lowu akanelisi ukuthi encediswe nxa elohlupho ole-sexual reproductive health. Uyancediswa kodwa kebe kufunakala ebe lomzali wakhe, ngoba uhulumende yena uthi wonke umntwana ongaphansi kweminyaka elithumi lesitshiyagalombili kumele ebenakekelwa ngumzali.
Isikhulumeli senhlanganiso emela abatsha abasemakholishini emfundo yaphezulu e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, say what, umnumzana Costa Nkomo, uthi kumele abatsha batholiswe uncedo abangalufuna nxa sebecabange ukuya emacansini kungelanhlupho.
Sikhangelele kakhulu ukuthi umthetho lowo uzavumela abatsha ukuthi benelise ukuthola usizo endabeni ezimayelana lezocansi bengela kukhathazeka nxa beludinga. Kuthi labo abasebenzela ezibhedlela lemakliniki okutholakala khona ukusizakala kwezempilakahle kwezocansi, sithemba bazaphiwa imvumo yokwenelisa ukusiza intsha engaphansi kweminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyagalombili 18.
Imizamo yokuthola imibono yogajwa lezemithetho ngalolu daba ibe liphutha, ngoba bebengaphenduli incingo zabo zikamakhalekhukhwini loba imibuzo ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Abazi ngokwenzakalayo bathi kukhanya ungela kuvumelana kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende ngesinqumo seConcord lesi. Abacubungula ngezamalungelo abantwana bathi uma lumthetho ubuya kumele ufake phambilini izifiso zabatsha ukuze bazuze lonke uncedo abangalufuna mayelana ngendaba zocansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla leZANU-PF bathi kulamalunga abo achaywe kabuhlungu ngesonto ngabe-CCC eNembuziya Growth Point eGokwe. Mabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, wethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ethi abachaywe balimala bagoqela inkokheli yebandla leli esigabeni lesi, bebekhankasela usekelo wokukhetho oluzayo. kodwa abakubandla le-CCC bayakuphika ukuba bahlasele amalunga e-ZANU-PF. Bathi bahlaselwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi besemhlanganweni wabo eGokwe. Kusenjalo amabandla aphikisayo agoqela le-CCC, Mthwakazi Republic Party, le-United Zimbabwe Alliance, athi amapholisa avimba nsuku zonke imihlangano yabo emadolobheni kanye lemaphandleni. Amapholisa avumela ukuba benze imihlangano eyisithupha phakathi kwedlula amatshumi ayisithupha okumele yenziwe elizweni lonke jikelele. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Umnumzana Gesto Stalosiziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele nzima njalo kungamanga ukuba batshotshozela uDlakela.
Thina njengenhlanganiso ye-CCC sakhuluma njalo silokhu sikhuluma ngendaba yokubana ke iindaba zombusazwe akufanelanga zibe zihlanganisela uDlame loDlakela nokubulalana ngenxa yokubana iZANU-PF isibone ukubana ke ile possibility yokuluza ukhetho ikakhulu ngemva ke kwamasurvey lokunye kubonakala ukutshengisa ukubana ke i-CCC ile support endaweni ezitshiyene ikakhulu emaphandleni. Ungakhangela kathesi besisegokwe, ungakhangela ama-meeting esiwayenzileyo emakhaya, abantu baloku balombono omunye ngendaba ke yokubana eZimbabwe kufuneka inguquko. Ayisiyo ndaba yepathi, asiyo ndaba yomuntu, indaba yokuthi siphile impilo engcono thina njengabasundela izweni elikhululekileyo. So iZANU ibona ukubana ke sesile support enkulu emaphandleni, sebefuna ukethusela abantu lokuzama ukudonsa abantu ke ngeforce abantu, kodwa abantu bethu ke baklika ubana thina esikumelayo ukubana eZimbabwe kube le nguquko, ngoba yikho okwalwelwa ngokhokho bethu kubana ilizwe likhululeke, ilizwe ke libe lempilakahle, abantu bekwanisa ukuphila impilo engcono, amapholisa ethwele ama-infomu lemali ethengayo inkolo, amatitsha, amasotsha, osobhuku bephiwe ke ama-allowance athengayo njalo ama-allowance asebenzayo, lezinduna ke sibe lokusukumisa ilizwe lethu. Konke lokhu ke kulokuwelelana ilizwe lonke jikelele ukubana kubuya nxa singaba le nguquko singafake umongameli u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba iZANU siyehlulekile. 43 years bekhuluma ngento eyodwa behlule ukutshintsha impilo zabantu. So yikho ke iZANU sirizothatha i-violence loDlakela lokufuna ukulimaza abantu, kodwa thina siyaphambili ngemikhankaso yethu, siyaphambili ke ngenhlelo zethu ukubana ilizwe leZimbabwe likhulule.
Umnumzana Gesto Stalosiziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Khuda Munsaka okubandla elibusayo.
Okwakhathesi ibandla le-ZANU-PF eBinga alikangenisi bili okuzwayo ku-ground. Sesalungisa nje esithi ngama-sales, ama-sales restructuring asikaqalisi nokukampeyina, asikaqalisi nokubitanisa abantu. Sisayenza nje ama-sales restructuring silungiselela ukhetho olwama-primary election olumele lubuye, ngoba nje kathesi ku-ZANU-PF ikhansi ekhona inye upresident ubaba uMnangagwa nguye esimkhampenelayo, kodwa sikakuthanisa abantu sisiyenza. Okodlakela hatshi, ubaba uMnangagwa wakhuluma engena eqalisa ukubusa ukuthi asifuni uDlakela, asifuni uMsindo. iZANU-PF yaziwa ngokuthula. iZANU-PF libandla elilondoloza umthetho owelizwe. Asila ama-cases okuthi kunoDlakela okuthi abantu bayalwa, hatshi. Sikuzwa nje kumakhelwane, sikuzwa kulikabani, sikuzwa ku-CCC ukuthi hayi abantu bayalwa lapho, ama-youth ethu bengaphanjaniswa.
Ye, kodwa sike sezwa kuthiwa eBinga khonapho kulabantu abadala sibili abakhahlanyezwe okumangalisayo, kusenziwa ama-by elections pho nxa sokukhankaselwa ukhetho oluzayo, kuzahamba njani njengoba sesikubonile kusenzakala khonapho?
Ngabe lezwa okweBinga kodwa njengoba ngitshi ukuthi kuyadiphenda ukuthi labele kuje ngaphi ngobani, ngoba size yakhoseni eBinga umsindo owabakhona uDlakela wabakhona lasikhalisa ngabantu abe-CCC baqasa utshaya abantu amarekeni bathisela abantu bezanu-CCC. So i-principi yabo kudiphenda ukuthi likuje njani abantu laba vele kuku-DNA yabo eyokubaba umsindo. So sikhangela sisiya phambi ngombuzo wakho, iZANU-PF ispeshali eBinga ilondoloza ukuthula, sikhuluma nabantu ukuthi bevotele ibandla, sikhangela okwenziwe umongameli welizwe so far eZimbabwe.
Umnumzana Kudamunsanka lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lapho lo Gibbs Dube esebhinga. Kulife namhlanje kuhlelo lwabatsha olwethe connections khangela ukuhlukunyezwa kwabesifazana abasakhulayo abafisa ukungena kwezombusazwe. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, ngisithi ngizalibona kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.